uhulumende akakatsho ukuthi yena ndlela bani ayayisebenzisa ekukhipheni abantu njalo esiyabahlalisa njani. Yebo, sibonile bathi siyakwakha izindlu, ama-standard houses, standard homes, but njengokutsho kwakhe uminister ukuthi khona kungikhona ezabuya ku-ground ukuthi ezehlangana labantu. Lokho esikubala emaphepheni thina sikuthi hayi ngokwamaphepheni, okuyikho uhulumende uzabuya uzakwehla ezohlangana labantu. Into engiyaziyo ukuthi ama-communities affected afana nabo Lubimbi 2 vele kule position paper ekhona eyiyo eyakwenza ukuthi nxa uhulumende ebuya esithi hayi sesibuya lapha sesenza lokhu, sithi thinahayi thina okwethu esikuletha etafuleni yilokho. So yikho esikukhangelela ukuthi yikho kuyakwenzakala. Asilindelelanga njalo kasikhangelelanga ukuthi uhulumende angazokwenza lokho angajayele ukukwenza, uphoke ukubuya nje ethi ebantwini phumani nambona ukuthi angakwenza lokho. Especially sikhuluma ngabantu asebekhitshwe kusukusela ngabo 1946 sebekhitshwe kwaze kwaba kahlanu, bekhitshwa kwenye indawo besiyafakwa kwenye, bekhitshwa kwenye besiyafakwa kwenye. Ngibona ngani you see i-history yona leyo kayisiphathi kuhle. So ke sizasenza ukuthi lathi njengoba sesithe sesilungiselele ukuthi sesine position paper yethu, nxa uhulumende ebuya ke sesiyaxoxa sibonisana ukuthi uhanjwa njani phambili. Ngibona ngani yikho engakutsho.
Liyake lixoxisane nohulumende ngalolu daba labanye abaphatheke ngalo ama-stakeholder.
Hayi, uhulumende njengoba ngitshilo besingakaqalisi ukukhulumisana laye kodwa hayi thina emakhaya siyahlala phansi siyakhulumisana njengoba ngitshilo ukuthi sesile position paper ayiphumanga nje emntwini oyedwa, yaphuma ebantwini izakhamizi zonke about 576 homesteads eziyakhitshwa phakathina kwelubimbi. Uhulumende siyakwazi ukuthi uhulumende lo esilaye uyi ingxenye yama protocols amaningi imithetho ebamba mhlawumbe uhulumende wonke ukuthi ufuze eziphathe njani nxa kuthe kwaba lento enjengaleyi, kanye lemithetho yethu ekhona khona phela izweni ekhuluma ngokuthi khona amalungelo abantu ukuthi behlale endaweni ami njani, kanye lokuthi nxa bekhitshwa kuyini okufuze bekuthole. Sikhangelela ukuthi lokho uhulumende uza kulandelela. Ngaleyo ndlela ke lathi njengabameli sikhangele sivula amehlo, sikhangele ukuthi sifone ukuthi kuyini khathi uhulumende akwenzayo. Lapho kungani khona kuyaba ne-step nje embi, uzabona lathi sesikhona sesingenela khonapho. But nxa sisahambisana kuhle njengoba sizamamukela, hayi akulalutho olubi, ngoba into enkulu esiyidingayo ukuthi nje kuphela amalungelo abantu ahlonitshiwe na. Nxa i-2 million isibuyile asikwazi njengoba ke ngisitsho mamhlanga ukuthi thina ku-ground lokhu simumelele uhulumende ukuthi ebuye. So ukuthi nxa sebekhipha imali lezo zikhitshelwa ibuya kwakhe izindlu ezinjani thina bengazange bekhulumisane lathi abantu bakhona bafuna ukukhitshwa, angikwazi. But well, sikujwayele yindlela ezanu-P F sebenikeni ama-contract kuyahamba kuye kwathiwa izinto ezi-substandard bese sithiwa thina siyabanjwa ngamandla ukuthi hambani kuphela liyehlala laphana lila compensation and so on and so forth. But anyway, kabayenze, sizahlangana labo at the appropriate time lathi sizathatha izinqumo eziyizo ofuza ukuthi zithathwe ukuze zivikele amalungelo abantu.